Ekhuluma kuphelele kwamcimbi lo oqutshelwe eClub House Highlanders uGumede uthe akalawo amazwi okubonga akwenzelwe ngabalandeli beqembu leli. Obemele abadlali ababedlalela iqembu leHighlanders asebathatha umhlala phansi uNetsayi Moyo utshele uZulu obethe gwaqa kulomkhosi ukuba uGumede ubaphucule kakhulu ngesikhathi engumgcini sihlalo weqembu leHighlanders.
Mina on behalf of the former players sithanda ukuthi singama players sithanda ukumbonga uGumede ngoba asenzela khona wasishiya sikwelinye ibanga eliphezulu. Yebo siyakwazi sina saqala ukudlala kwakungalamali enkulu ebhadalwayo kodwa ama rewards ayawa organizer ayimangalisa.
Umsekeli kasodolobho wakobulawayo uMlando Ncube yena ukhuthaze abasakhulayo ukuba belandele isibonelo esenziwe nguGumede sokusebenzela umphakathi.
Lokho kuhle kakhulu njalo kukhuthaza abantu bakobulawayo ukubana siboya sisana sisaphila ukwenzela ukuthi abazayo abancane bebekwazi ukusebenzela isizwe. Ukuthi ukusebenzela isizwe kuqakathe kungakanani. Siyayibonga iminyaka kaGumede yokusebenza esizweni. Njalo simfihlisela iminyaka eminingi aqhubeke esebenzela iHighlanders asebenzela uBulawayo. Asebenzele izimbabho yonke jikelele. Kwabancane sithi hayi bonke lifunde ukuthi kuyakwalisa ukusebenzela isizwe kungelambadala.
Umkhosi wokubonga uGumede ngokusebenzela akwenze iqembu leHighlanders uqoqwe ngabalandeli baleli qembu abakumagumbi amane omhlaba. Iqembu leHighlanders lithole iClubhouse lapho kuqhutshelwe khona umcimbi wanamhla, ihofisi kanye lendlu eseluveve yokuhlala nxa iqembu lilungiselela imidlalo ngesikhathi uGumede engumgcini sihlalo waleli qembu. Utshilo kodwa wathi lokhu kwenzakala ngoba isebenzisana kuhle labanye yelabo bezinkokheli zeqembu osaziwayo bekhona emcimbini wanamhlanje ngababalisa uChinga Dube obekunguye umhlonitshwa kanye labadlali labaqeqetshi abaludumo ababalisa uGibson Omela, uBenjani Mwaruwari, uHarlington Shereni, uMatinda Ndlovu kanye labanye. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.